sibe le opportunity yokuthi bavelele ukuthi amakhansila amaningi matsha yokuthi ukuthi ba-qualify ngodaba lolu and then labo ikhaba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayesa ukuthi kanti ke behamba njani, ukuthi ngobani o-owner those power stations, ba-owner i-city council kumbe ba-owner yiveta. So namhlabathi ke basitshela ukuthi hhayi ama-type of deeds akhona ekhansi indawo liyana ngekamasipala. So sesisuka sazibuza yes sidiscussa khonapho kumthi ma indawo ingekamasipala iveta yona i-power yokuthi i-city commissioner kumbe ithidlala ithatha ngathi, akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nomo zona lezo. Hayi khona uveta.
Kodwa sikhona isinqumo elisiphethe yona.
Isinqumo esisiphetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silumisana nama-minister uRedbeth sikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices zabo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council bavumelana ukuthi maybe there's need yokuthi benge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissione or kulendlela zokuthi ingarevivwa ukuthi ngama-investor e-investor kusho so sivumelana to ama-investigations zona la mele qale sukuyenzakala.
Kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakoBulawayo?
Singakhangela khathesi koBulawayo kuhlala kulama-power cuts esema-power station lena ibisebenza e-cuts just that na amagesi engekho then khathesi we are relying on airline nakho ngoba besoy airline koBulawayo kalasho public out because i-backup iza layo kabantu zokuzi-insurance i-dinsteza lapha sikhuluma abantu abasebenza ama-employees awenivesa kule sikhuluma ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezisa khathesi sesiwu-2024 thula esikhathini se-technology technology vele sokusho ukuthi nxa kungela magesi ama-companies will not see the need to come lezo-investa koBulawayo sakwazi ukuthi khathesi sisitansi lesi sinika ngenxaa kwesi isikhathi esiningi kabengela magesi okuthi bephase amanzi lana abenga koBulawayo and also ngama-historic claimers akoBulawayo uBulawayo uyaziwa ngenye 2022 naso ngikhithiwe sesisengingasathuli kamkhona wasikawakho yisaying about uBulawayo and also khathesi awazikenizesikhwezi lama-tare and kule denja yokuthi azakhwela izimo naso kule low supply of i-electricity mo abantu befuna ukuzo-investa iBulawayo because esisebenzilisat sile backup power and so abantu babelesibe lomsebenzi labo basebenze e-ezet and nasisikhalela ukuthi sesisikima usesika bangani bangamyelo kwakungisisile faza i-backup ezimaphasi koBulawayo.